Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Linga lifuka njani izilukandaba welamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlazi ku 28 Zibandlela 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umndeni kamufi umnumzana Zefanaya Nkomo ohalwa impi yenkululeko ekuvuyo lezibra ophiwe inhlonipho yeqhawe lesigaba izolo ukhangelelwe ukungcwatshwa lamhlanje emathuneni enkulumane Provincial Heroes Acre ngehola lechumi ekuseni.
Uba uNkomo Zefu uliqhawe lesizwe, thina simnika leso sicoco ngendlela aphile ngayo impilo yakhe, ngendlela ayenze isacrifice.
Ibandla leMDC Alliance seliveze ukukhathazeka kulandela ukungaphiwa ithuba lokuhlawula isibambiso umnumzana Job Sikhala okuthiwa udaba lwakhe luzahlulelwa ngomvulo ozayo.
Ungu-vice chairperson webandla labantu, yikho ke sibona ngani uhlukumeza okunje kuzama ukuthi abantu besabe ukusebenzela noma ukujoyina ama-political parties.
Lanxa uhulumende sithi umnotho welizwe usuzinzile njalo lentengo ayisakhweli mahlayana, inhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi e-ZCTU ithi akulabubelo obukhanyayo ngoba abantu balokhu bengenelisi ukuthenga indingeko zempilo.
Akulabubelo esibubonayo njengezisebenzi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Umndeni kamufi umnumzana Zefanaya Nkomo owalwa impi yenkululeko ekuvuyo lezibra njalo ophiwe inhlonipho yeqhawe lesigaba izolo ukhangelelwe ukungcwatshwa lamhlanje ekuseni emathuneni enkulumane Provincial Heroes Acre ngehola lechumi. Isikhulumeli somndeni kamufi umnumzana Mandla Nkomo uthi kuzaqhutshwa inkonzo lamhlanje ngehola lesitshiyagalombili ekuseni eLobbenville koBulawayo kungakayiwa emathuneni. Uthi njalo labo abangasoze benelise ukufika kulumbuthano ngenxa ye-COVID-19 bengabukela enkundleni yebulenjini lapho imfanekiso yevidiyo ezaboniswa khona ku-live streaming. Umnumzana Nkomo utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi kulogwalo abaluvulileyo ubulenjini ngekheli ethi remember.com lapho abantu abangaloba abakufunayo ngomufi.
I-service izaqala endlini endlini yakhe eLobbenville. Abangokaziyo lapho iLobbenville ekhona iphambi kwe-state house akobulawayo nxa uhamba ngomgwaqo we-source town and umuzi wakhe ngunumber 8 John Avenue. Yikho kuzaqala khona i-service encane ekuseni ngo-8 bese sizama ukuthi sisuke maybe ngabo 9:30 ukuthi siyebamba isikhathi enkulumane. Abantu iningi lethu ngendaba ye-COVID abaningi bethu soze senelisa ukuthi siyefika thina ngokwethu emngcwabeni, kodwa ukuthi sivumele nje wonke umuntu ofisayo ukuthi abe phakathi kwalolu hlelo. Sikhangelele ukuthi abantu bengedlula phose abo 200, kodwa ekhaya eZimbabwe kusho ukuthi umngcwabo uzalandela imithetho ehambelana le lockdown ye-COVID.
Bakhona abalwa kuviyo lezipha abathi ngabe umufi umnumzana Nkomo ube liqhawe lesizwe njengomdeni wakhe lisuthisekile ngokuthi liqhawe lesigaba kumbelani belifisela inhlonipho ephakeme.
Lo ngumbuzo omuhle kakhulu sithandekile. Thina njengomdeni uba uNkomo Zefu uliqhawe lesizwe, thina simnika leso sicoco ngendlela aphile ngayo impilo yakhe, ngendlela ayenze isacrifice ukuthi iZimbabwe yonke jikelele ikhululeke sibe ngabantu abalozibuse opheleleyo ngalesi sikhathi. Thina simnika isicoco sokuthi uliqhawe lesizwe, uliqhawe lemuli yethu and uliqhawe yabo bonke abantu abathanda inkululeko, abakhwabitha inkululeko yethu yaseZimbabwe.
Lithole uxhaso olunganani oluvela kwabanye abasebenza lomofi kanye leziphathamandla zikahulumende.
Thina sisuthiseke kakhulu ngendlela abantu abasukume ngayo inhlanganiso ezimbalwa kwelakithi eMandebeleni leZimbabwe yonke jikelele zithe zisizwa isehlakalo lesi basukumela phezulu bezikhulumela ngawaba amazwi ukuthi ubaba uNkomo ube ngumuntu onjani njalo usebenze labo njani. Siyakubonga kakhulu.
Lo umnumzana Mandla Nkomo esikhulumeli somdeni kamufi umnumzana Zefanaya Nkomo owalwa impi yenkululeko ekuvuyo leZibra. Ugatsha lwezempila kahle luthi kulabantu abalithumi lasithoba munwe munye 19 ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo. Kwabahloliweyo abedlula inkulungwane ezintathu 3,666 kutholakale abangamakhulu amathathu 300 belegciwane le-coronavirus. Idolobho leHarare njengensukwini yilo elikhokhelayo ngababhubhileyo abayisikhombisa 7. Lababanjwe leligciwane abalikhulu lasikhombisa 107. Kulandele isigaba seMashonaland Central esilabantu abane ababhubhileyo. Umsekeli kamgcini isihlalo webandla leMDC Alliance umnumzana Job Sikhala uzaqhubeka elokhu esestokisini kuze kube ngomvulo lapho uMahluli aza kupha khona isinqumo sokuthi uyaphiwa na ithuba lokuhlawula imali yesibambiso kumbe hatshi. USikhala wetheswa icala lokuqamba amanga ngoba wethula enkundleni zobulembu umfanekiso kamabonakude wawutshengisa omunye umama ethwele usane esithi lutshaywe lipolisa. Leli cala yilo njalo elalibotshelwe isikhulumeli sebandla leMDC Alliance uNkosazana Fatsai Mahere kunye lentatheli zindaba uHopewell Chingono asebephiwe ibail. USikhala selamaviki amathathu esestokisini elokhu encitshwa ibail. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla leMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Konke lokho kungu speculation esithi ngama allegation ukunakanela nje, kodwa uzabona ukuthi uma ebuya e-court ufaka izankosi zenyawo lezezandla kungani ngumuntu ofuna ukudiliza uhulumende esingathi ikhudita noma ngumuntu obulele abantu. Kungenani mahlabe zulu siyathandaza ukuthi uMehluli we-high court engananzelela kakhulu ukuthi ama-junior presiding officers njengoba vele isikhathi esiningi bahlala kuthiwa baphambanisile. Namhlanje icala elinjalo uChingono bamphibhele ye-R20,000. UMahluli watsho wathi umajistrate owanqabayo ukumupha ibheli waphambanisa. Kambe isikhathi esiningi ama-majistrate kuthiwa aphambanisile ngama-higher courts.
Ngokubona kwenu kungakubangelwa yini ukuthi bathathe inyathelo lona leli abalithathayo elithi lina ikuhlukuluza?
Ungu-vice chairperson webandla labantu, yikho ke sibona ngani uhlukumeza okunje kuzama ukuthi abantu besabe ukusebenzela noma ukujoyina ama-political parties. Kodwa ke thina abe-MDC Alliance ethungamelwa ngubaba Advocate Jamisa sithi asisoze silahle ithemba ngoba siyakwazi ukuthi uNtando bayiphikiswa basebenzisa ama-courts iSouth Africa ngesikhathi se-apartheid. Babegola ama-freedom fighters Mkhonto weSizwe uSmith laye ngesikhathi se-Rhodesia Front. Isikhathi sempi wayegola ama-freedom fighters ewaqhubele emakhodi, amakhodi afike abaqume. Yikho-ke siyakwazi mhlophe ukuthi ositshela baphonguqunywa nje ngezikhathi zempi bezama ukuthabisa amakhiwa osmith bekunywa ngesikhathi sezanupf segugurawundi. Konke lokhu akusethusi mahlabezulu, ibandla lethu sekusazakala ukuthi yile lizonda izanupf. Khonokho kwenza abantu balimthande balilokode besazi ukuthi yilo elimele isizwe sikamtokazi.
Lo ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eKwaBulawayo.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma e-Voice of America ese-Washington, D.C. Yabo!
Lanxa uhulumende esithi umnotho welizwe usuzinzile njalo lentengo ayisakhweli mahlayana ezitolo, inhlanganiso yezisebenzi iZCTU ithi akulabubelo obukhanyayo ngoba abantu balokhu bengenelisi ukuthenga indingeko zempilo. Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi uhlelo lwakhe lokuguqula lokuvuselela umnotho solulethe izithelo ezinhle esezihlenge uZulu. Kodwa unobhala jikelele wenhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi iZCTU umnumzana Jafet Moyo uthi ababuboni ububelo obukhulunywa nguNcube lohulumende.
Akula bubelo esibubonayo njengezisebenzi. Kasivumelani lakho njalo ukuthi umnotho welizwe usungcono okwamanje. Ngokubona kwethu sibona engani nje laba amabhizimisi banga kuchaza lokhu. Imali ke engasingathi iyabhoda-bhoda ngesilungu esithi esekulethayo inutshwana ke okumangalisayo ngokuthi phela abantu kabala mali. Abantu abathola ke inzuzo kumbe kungaba liholo balutshwana okumangalisayo. Nxa abantu bengatholi ke imali esingathi aggregate demand kuyehla. So izinto nje zihlezi emashopu, nxa sikhangela amashopu agcwele ke athe pam aswela abantu abathengayo ngokuthi abantu kabalayo ke leyo mali yokuthenga izinto. Yikuthi nje silohulumende ovele angazange athande ukukhuluma iqiniso. Asikuboni ukuthi nxa besithi umnotho usungcono bona abayanga kumbe singathi inamba yabantu abangabayanga ingazange iyehliswe. Sibona abantu abangasebenziyo bebanengi, sibona abantu abehluleka ukuhambisa abantwana ezikolo bebanengi, sibona abantu abehluleka ke ukuzinceda kumbe banxa begula bebanengi, sibona abantu besehluleka ke ukuhambisa abagulayo ezibhedlela. Nxa besithi ke umnotho ungcono bengakhangeli ukuthi izikhwameni zabantu kulenzuzo engakanani. Sibone ngani nje nguhulumende ongakhulumi iqiniso.
Ukuze kuthiwe umnotho usungcono sokulobubelo mpela ebantwini, kuyini okumele kukhangelwe? Kuyini elikuxwayisayo njengenhlanganiso?
Nxa sikhangela ke ukuthi umnotho welizwe umuhle, kasikhangele nini ukuthi uZulu ohlezi phakathi kwelizwe muhle yini, uyageza uyadla yini. Angazake sikhangele ama-statistics kumbe ezinye inamba ezingasizobantu. Asikhangele nabantu impilo yabo injani, itshintshile yini. Okwamanje sibone ngani impilo yabantu imbi okumangalisayo, kayikho kusimo esinhle ngokubona kwethu. Njengoba sibona nje izisebenzini nxa even zisemsebenzini zehluleka ukugada amabhasi, zehluleke ke ukugadaya amakhombi bese sisiyagada amarori.
Umnumzana Jafet Moyo ngunobhala jikelele wenhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi ezCTU ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi kulowesilisa oweZimbabwe obehlala kweleNamibia owagwaza wabulala umkakhe losane lwakhe olulenyanga ezisikhombisa. Leli phephandaba lithi lundoda obesehlala lomakhwapheni wakhe kodwa izolo emadabukakusa uthe ezihambela ngemota lesithandwa sakhe imota yabo yachayelela wahle wafa khonapho. Iphephandaba leChronicle lithi amapholisa aselumukise abesifazane ukuthi bangahambehambi bodwa endaweni ezilomumbu emagangeni ngoba inani labesifazane abadlengulwayo kulezi ndawo liyaliqansa. Lokhu kulandela ukudlwengulwa komunye wesifazane ephumula kuthange libalele ngezikhathi zehola lesithathu 3 PM. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Njani Studio 7, ngithanda ukukhuluma kakhulu ngecorona. Kubona icorona ngathi iqondene. Corona isetshenziswa ngamazwe angaphetsheya, isetshenziswa ngabantu abalolunye, isetshenziswa ngabantu abangalathando lwabantu. Kodwa kulukhona okungemuva kwayo icorona. Corona iyiyo esetshenziswayo ukuze abantu bavume lokho okufanele ukuthi kwenzakale ekuphileni kwabantu emhlabeni. Isikhathi siphelile, abantu bangakuphatha ukuthi hhayi kukhona kukhona, kodwa kukhona. Kubona isikhathi siphelile, uJesu seduzane. Abantu abakunanzeleli, oyeza ngawenza i-social distance, wenze i-sanitizer, wenze i-mask, but ayisikho okungakaqeda ukufa mbe ukuhlaselwa yi-corona. Ngoba lokho bakwenzile abakwenzileyo besenzela ukwehlisa inani labantu emhlabeni, kodwa uJesu seduzane. Abantu kabaqaphele bafunde izikhathi. Izikhathi ezisikizo asiyozikhathi zayizolo, asiyozikhathi zanini, kodwa izikhathi ezikhombisa lokhu uJesu akhuluma ngakho eza kusuka, eza kuvalisana nabafundi bakhe. Nxa libona lezi zinto zisenzakala, wakhuthaza lokhu, lingethusa muntu, lingedukisi. Abantu abangamaKristu abafanelanga bathuke, benza ngani kabazwisisi, ngoba lezi zinto zonke zahlelwa zalayinwa zendlalo ukuthi abantu bonke ababalayo bafunde iBhayibheli kumele bakuzwisise. Ngiyabonga Studio 7. Ungani umbili ngawudlisela phambili. Social distance, sanitizer, mask awuqedi lutho. Kunjengokuthi imikhuhlane ekhona emhlabeni akula ndlela ongavikela kuwo, kodwa kuphela uNkulunkulu ngiye ngakuvikela. Ngiyabonga.
Linjani Studio 7 phakathi bezindaba? Yeah, mina ngithi ngembuzo ukuthi kathi kwathiwa ngesikhathi sokuchisa ikhoveni yayibulali bantu ngodokotela kathi abantu baphela kangaka ngujuni yini lo. Ngike ngibuze sibili njalo lokuthi kathi abantu bengavalelwe ezindlini bengalakudla bazasutha yona ikhoveni na bese ezindlini eyokufa. Indaba kungabi lomkhankaso kakhulu ukuthi ikhulumende kayinika abantu ukuze ukudla i-COVID ivikeleke bengaphuma ezindlini. Kodwa kulomkhankaso ukuthi abantu bahlale ezindlini bahle babulawe izindlala bengalakudla. Ah, lomkhankaso lo mina ngokwami angiboni ukuthi lombono ngoba abantu baphila ngokuzithengisela. Abantu badla abakuthwele emlonyeni ezandleni kodwa kuthiwa bahlale phansi bengalalutho ezandleni. Hathi bantu, hathi bantu, abantu abangafi bevalele kungangcono bafe bezama. Mina engikhulumayo ngu-Alexander Khanye ngisejubheki.
Ngiyabingelela basakazi abahle ku-Studio 7 labalaleli bonke endaweni zonke. Ngifuna ukukhuluma ngizubuhlungu ngento eyenziwa abantu bezano. Kambe abantu bezano nxa bezaqambela amadokotela amanga amabi kangaka. Right, number 2, amapolisa ahambe phela ayibabopha. Nambo job usikhala babotshi izandla lenyawo ukuthi abaqamba amanga. Nangu Nick Mangwana ozeqambela amadokotela amanga. Uhulumende yakhibe phela amapolisa bayimpupha uNick Mangwana izandla lenyawo bamsethi kurubi njengalabo abanye esibona behanjiswa ethi kurubi bebotshwa kabuhlungu ukuthi abaqamba amanga. Hayi,
kunzima abantu bakithi asikhangeleni sibone ukuthi kuyangapi nezani nje.
Ya salibonani ba asakazi nabalaleli bomsakazi omuhle u Studio 7. Ya ngifuna ukukhuluma mbijana lapha basakazi nabalaleli ngabantu bezani. Abantu bezani bangabantu abalushupho. Ukhona lo ezanu oke wathi yena iCorona yathunyelwa ngumlimi ukuzoqeda amakhiwa ngesihluko abasenza ababusi beZimbabwe kubafakela amasanji. Namhla omunye futhi owesemphathi mangwane wezanu kuze zithi yena iCorona abantu bamadokotela abulala abantu bezanu ngeCorona, kanti nxa kuyikuthi iCorona yalanda amakhiwa abezanu ibabulalelani? Ibabulala njani nxa izikhulu zezanu zithi yaba yisipho esivela kuNkulunkulu ukuzobulala amakhiwa? Kanti pho nanku phela sibulala labo bona abathi bona yalanda amakhiwa, sicethi bayekele ukumbuluzela amadokotela. Bona vele bayelatshwa emazweni, kanti wakhulumelani ngamadokotela lapha? Ngoba amadokotela lapha ngawethu esihluphekayo.
Kunjani ba Studio 7? Ya ibizo lami naUndodana Ndlovu, ohlala ngihlala lapha eGoli. Besinesikhalazo ukuthi mangukuthi nisakaza abasakazi baka Studio 7, isicelo sethu ngoba Studio 7 siyamthanda, siyamamela njalo noma sikuphi nakuphi. Njengamanje mamela ngilana eGoli, kodwa sihlala sikuyo Studio 7 ngoba sisenzela ukuthi sazi ngento zaseZimbabwe, ngoba nathi simthanda futhi lo Studio 7 nawo kanye nabasakazi bakhona. Into nje esizama ukuthi sithanda ukuthi sichazisele ukuthi kungani ningasitshela ukuthi hayi ukuze singasakazi ama audio enu mhlawumbe linabanye kungesizathu saloku nalokhu, o sibe kwazi ngoba sinokuba nembuzo, sibuze sicine sibhala sibuze ukuthi kanti kungani lisenza kanjena lingasiphenduli, sirekhode nithule.
Salibonani, salibonani, salibonani Mtokazi omuhle. Ake nikusize nini mina lana ngathi nginombuzo ukuthi kanti umongameli wathatha ilifu amajuna afa kangaka, kwenze njani? Ibiyini kahle kahle inhloso yalelifu? Ibiyini inhloso yalelifu kakamnangakho? Ane sisizeni mhlawumbe khona lapho esisilela khona thina singabantu, kuze singasali emuva, singabe silokhu sisithi umuntu uselifini ngathi umuntu usayezivunela izinto zakhe zokuqeda isizwe.
Injani masakazi beStudio 7? Ngikusandiswa Moyo ngiselupane. Lo mbuzo ngokwenzakala elizweni lakithi lapha eZimbabwe, kulo mntu obotshwa ngamapholisa kwathiwa uqambe amanga, wathi kulo mntwana obulewe ngamapholisa emjoveni kwathiwa ngamanga lawo wabotshwa wafakwa lezi nsimbi zenyaweni. Khathe sizwa kuthiwa kulomunye oqambele amadokotela amanga, wathi amadokotela abulala abantu bezanu PF ngabomo, kodwa yena akabotshwanga la eqambe amanga. Waqambela ipholisa wabotshwa, waqambela amadokotela nawo kabotshwanga. Amanye amazwe omhlaba athini ngabodokotela beZimbabwe okuthiwa babulala abantu ngabomo khona khonokho kungamanga? Kanti kungani yena engabotshwa? Kabotshwe la eqambele odokotela amanga. Isimo sabodokotela eZimbabwe sesisibi ngokuthi kuthiwa babulala abantu ngabomo khona kungamanga, kabotshwe la.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Sesithole imbiko eminengi ekhuluma ngokuthi asidlali imilayezelo yenu. Mayu yuzulukandaba, imilayezelo esiyidlalayo asikhethi, kodwa sifuna ibe mfitshane ingadluli ama-minutes amabili. Siyabonga. KwezeMelika, uMongameli Joe Biden ukhulume lomongameli wele Russia uMnumzana Vladimir Putin okwakuqala selokhu waba ngumongameli ngolwesibili. Wamtshela ngokukhathazeka kwakhe kulandela ukubotshwa komphikisa umbuso kaPutin
umnumzana Alexei Navalny oke wafyakelwa ithefu. Lokhu kutshengise umehluko lombuso kamnumzana Donald Trump oyengafuni ukucothoza uPutin. Yena uPutin ubikwa ehalalise uBiden wathi ubudlelwano bamazwe abo mabili bulakho kuletha okuhle kuzizalwane zamazwe wona la womabili. Kunjalo nje lokhu kungakhanyi ukuthi uTrump uzathoniswa na kucala lakhe lokutshotshozela umvukela ngomthetho we-impeachment. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Dan Moyo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba. Lo ngumnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseVirginia.
Lezinye ingcwethi zomthetho zeConstitution yala zithi zona cha akunjalo ngoba kukhona iprecedents osuke kwenzeke emandulo lapho angazi noma bekuyi federal judge noma bekuyini owathi sebona ukuthi usezoimpeachwa wase Chimse wase resigner but still baqhubeka bam impeacher. So ngezinye indlela abatibona akutophi lutho lokhu ukuthi uTrump akasekho emsebenzini kumele icala lakhe lithoniswe ukuthi bazowina yena ama-Democrats akuthengisi but angiboni kuyikumotsha isikhathi ngoba kubalulekile ukuthi isizwe se-America sikwazi ukuthi umthetho uyalandelwa njalo umuntu ophula umthetho kumele athoniswe.
Amalunga ebandla lama-Republicans akhanya engafuni ukuthi uTrump athoniswe. Ungathini wena ngalo?
Okuqala okubalulekile ukuthi ukuthunjwa okwenziwa iCapitol ngamalunga asapota uTrump after uTrump wabakhukhumeza kurali yakhe ebatshela ukuthi asambeni lami nizohamba lani seCapitol. Yinto I think okumele ukuthi iqondisiswe bajeziswe laba bantu ukuthi umthetho uyalandelwa lapha ngoba into abayenzayo liyana ayivumelekile and bayasho labo ama historian ukuthi this is only the second ngokwesibili nje kuphela lapho iCapitol eke ya invade khona yathunjwa ngendlela esakubona kusenzakala mhla ka 6 zibandlela. The last time kusenzeka lokhu kwakusenziwa ngama British belwisana lama American ngabo 18th century I think and so lokho kwenziwa yilaba bantu bepushwa nguTrump ukuthi benze udaba lolo kumele bonke babhekane lomthetho and kumele kucace kube yisizekeliso kwabanye abangaba lengqondo esifana lalezo ukuthi into ezifana lalezo azenziwa lapha e-America ngoba lapha umthetho uyalandelwa and ama-Republican la angafuni ukuthi izinto ziqondiswe kuyacaca ukuthi labo balenkinga ngoba kusho ukuthi ngezindlela labo bebesupporta ukuthunjwa okwenziwayo iCapitol.
Sakala Sakala sane sane kuluma Sase sabubona nathi wela yethu Sakala Sakala sane sane kuluma Abamhlophe Sase sabubona nathi wela yethu Coronavirus Coronavirus kills. Oh yes. Coronavirus is real. COVID-19 pandemic is the defining global health crisis of our time and the greatest challenge we have faced since 1937, World War II. Thousands and thousands of souls departed. This pandemic is moving like a wave from Asia, spreading America to Africa.
Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ngesikhangele inhloko zendaba. Umndeni kamufi umnumzana Zefanaya Nkomo owalwa impi yenkululeko ekuvuyo lezibra ophiwe inhlonipho yeqhawe lesigaba iprovincial hero izolo ukhangelelwe ukungcwatshwa lamhlanje emathuneni enkulumane provincial heroes ekha. ibandla le-MTC Alliance seliveze ukukhathazeka kulandela ukungaphiwa ithuba lokuhlawula isibambiso. Umsekeli kamgcini sihlalo webandla le-MTC Alliance umnumzana Job Sikhala okuthiwa udaba lwakhe luzehlulelwa ngomvulo ozayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.